ngibona ngani ukuthwamanda nje komuntu omdala, akulanto okuthiwa khona ule problem le-venue, kasitshelwa phela thina njenge-MBC ukuthi fanele senzele umhlangano wethu endaweni enjani. Ngalokho sizayenzela umhlangano wethu endaweni esifuna ukuyenzela yona, ngoba lapho sizakhona umhlangano kuyabe kule sizathu sokuthi indaba sifuna ukuya khonapho. Amapholisa angeke abuye asitshela ukuthi lini imihlangano endivunyelwa uphele kuyenza lapho. Abanye bakuzama khona ukutshela ukuthi vele thina ku-ARRE kumbe emadolobheni asisavunyelwa ukwenzela imihlangano. Awuboni ukuthi khonokho kunganako ukuqondanga, ngoba bakwazi ukuthi emadolobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu. Basebesivimbela nje basefuna ukuthi senze imihlangano, ngabe sivala lapho ugcwele khona abasekela. Bonani kunodubo olukhulu kakhulu nasemakhaya, bayasibhalela betshaya abantu bethu emadolobheni, basibhalela besebenzisa amapolisa. Hayi, akuqondanga lokho njalo, ngeke sikuvule.
Kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokhu abakutsho?
KweZimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulokhu kutshengisela kungokwe-MDC, nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobuqiwi, kwande ukuthi kube nempumela enhle kakhulu. Liyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka-2018, i-MDC yenze ukutshengisela okuningi kakhulu, kusiwa emahofisini ezekhi njalo njalo kulungisa indaba zokhetho, awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela. Sibona kuphela udlakela lwande ukuba khona nxa kusuke kwaba lamapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zeZimbabwe.
Ye, umnumzana Nyathi, umnike umzekeliso wokuthi ingane emavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano, ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo.
Hayi, phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo, siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithumi esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa. Yikudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa nalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa. Asikuvumi lokho, njalo sibone ngani nje yikudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu beZimbabwe. Umhlangano wakusasa uzaphumelela, uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi kasidingi ukuhluphana lo muntu thina. Umhlangano ovaliweyo, umhlangano ongela abantu abaningi abaza kuwo, angiboni ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano.